uhulumende weZimbabwe ngendlela yokuzama ukuthuthukisa isikhwama sakhe njalo engenisa imali yakwamanye amazwe wethule umbiko othi abathengisa impahla phandle kwelizwe bazanikezwa uhlanu ekhulwini kwemali abayigcinisa emabhanga. Uhulumende othatha leli nyathelo ekhangelele ukuthi kuzakhanga abamabhizimusi ukuthi bagcinise imali yabo emabhanga eZimbabwe bangayisebenzisi phandle kwelizwe. Inyathelo leli kukhanya lihamba kahle abafana lomnumzana Rodney Moyo, yena othengisa imithi yezifuyo eBotswana esithi kuyabancedisa ngoba besenelisa ukufaka noma kukuncane imbasela esikhwameni.
Eda sibili okuyinto lokho ngoba iRBZ yasinika ama 5% okuyiyo incentive yoku-exporter. Kuyasilamulela kakhulu ukuthi la ngale esifika khona emazweni angcelane lathi siyehlisa ama-prices ethu sibe competitive ngoba sikhompitha la maye amazwe ekuthengiseni isiyehlisa intengo zethu siwathi sizathola kuyi-5% ngapha ekhaya.
Uthi njalo leli nyathelo lizanceda ukukhipha noma ukungasuki kuqede labo bathengisa impahla phandle kwelizwe ngurhu kumbe bagcine imali bengayibuyiseli emabhanga.
Kusekusikhuthaza kakhulu ukuthi sihambise impahla ngokuningi phandle kwelizwe ngoba naleyo 5% esiyitholayo siyithola ilingana le US dollar kumbe siyidraw ili US dollar emabhenki ethu. Futhi ngibona ngani kuzancedisa kakhulu ukuthi abantu bonke babe lomhawu wokuthatha izinto bezise kwamanye amazwe besenzela khonoko ukuthi bethole ama 5% nala analawo. And ubuhle bakhona ungahambisa okweningi i 5% igcina idlula amaholo abantu abasebenzayo.
Noma kunjalo kubikwa amanye amabhanga engahlawuli okuhlanu ekhulwini lokhu osekudale ukuthi ibhanga elikhulu lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe iRBZ likhumbuza amabhanga ukuthi abantu kanye lamankampani angenisa imali evela phandle kwelizwe kumele bathole okufaneleyo. Ngakho-ke iRBZ ithi zaxwayisisa imbiko yokuthi abanye abayitholi imbasela kwamanye amabhanga. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabulongwe leBotswana.